mina ngokwazi kwami ngingazi ngibe sengaba neminye imithetho emitsha eyafakwa kulezi nsuku ezidlulele, kodwa ngokwazi kwami mina kulo mthetho owodwa nje ogugcelana ngokuphathelana nakhonokho okwabantu abathuluzelana ama-messages ngezifo ngamafoni ama-cellphone kumbe wena lana ama-landline. Lowo mthetho kuthiwa yi-Postal and Communications Act. Njengoba ngisitsho ukuthi ngingazi ukuthi nxa sokwafakwa omunye an amendment, kodwa ngomthetho wona loyo engikutshela ngawo ngikulicala ukuthi omunye umuntu athuke omunye kumbe amamthumezele i-message eyokumthuka kumbe emehlisayo ngalowo mthetho kulicala ukwenza njalo. Ngingazi ukuthi labo majaha kwakuthiwa bathethise umongameli okuthiwa babotshwa ngemva kokuba bethumezelene ama-message ngamafoni, ngingazi ukuthi bona bayabechajwe ngawuphi umthetho.
Manje nxa kuyikuthi umuntu ufunyanwe elecala, wandise ukuthi avalelwe na kumbe uyaphonguhlawuliswa imali?
Njengoba ngisitsho ukuthi phansi kwi-Postal and Communications Act izikhathi eziningi kungabethwa nalo. Andikhumbuli ngihlangana necala elokuthi kuthiwa umuntu uvalelwe kuthiwa isigwebo sokuthi ayopika ejele ngoba ephule any section ye-Postal and Communications Act. Kodwa iphosa njengoba ngisitsho ukuthi licali ngimthetho olezijeziso ezimbi kakhulu, kungenzakali ukuthi andaphosa watholakala ngecala phansi kwalelo kwalowo mthetho engxenye angaphiwa sibili isikhathi sokuthi ayobika.